看这个问题这个样子，毛泽东就把他来了。我讲个把说，我们一点大风啊，一躲不了，不是讲我是苦路门，你在旁边这里无门。所以讲，你不要他就他这个地方经营的人几乎天天在胡乱说，面对路经过人些来有问题，阿王就把他拍的。韩国就是在这边讲，你过去啊，不能还是别跟这个先进我吧，阿王这一困是把的。
kodwa lokhu ke ukuthi ibhanga lingafaka imali lizatshintsha ama-RTGS ngesilinganiso esifanayo ukwenzela ukuthi isilinganiso sayo singancipi. Linyathelo elihle yini?
Angozisaza kuhambisana njani ngoba nxa bona besithi ungavele ufake imali ebhenki uwavula kuba lama-consequences ngoba vele umthule ncube yena ngokwakhe vele ngumuntu ovele edonda ukuthi ngezelele izimali ezinjene emabhenki kumbe abantu bathathe imali eni ngoba kule inflation. Kodwa lapha sesibona ukuthi sokungathi sokuyikwethuka nje njengoba abantu be-economy bese khona indaba yokuthi akula mali eyenelayo esemsikeni ophotayo ku-speculation. So abakwenza kahlezi vele kuzakwenza ukuthi intengo yemali ivele isikhwele, i-inflation yakhona vele yasiqone. Ngaye vele baphumile nje kunjani njengoba belokhu athi kuyikho khona kade wasuke kuphambaniseni angibona kade kuzanceda.
Usiba lukhulu njalo uyatsho ukuthi laba abayenza lo msebenzi kumele belandele ezinye iziqondiso. Kuzasebenza yini lokhu njalo kulula yini ukuthi abayihuquluzayo bejeziswe?
Sethwa kunje kuyikho vele abantu beyikhona esibe befithi kuyahlupha ukuthi bacubunga khangelisise ukuthi indaba yakhona icela lakhona ngubani olenzayo. Ngibona ngathi nazele umthetho wakhona lo asuzisebenze ngoba abantu bezimbabwe baneyndlela eziningi ezokuthi bazuze imali. Hhayi sokuphunga ukukhuluma nje sokuyuvala nje ishona ukuthi sebaqula sekuphendula futhi.
Singabona uhlelo loluyana lokhu lusebenza ngendlela ebelusebenza ngayo.
Qalwake sekhona akusavunyelwa ukuthi abantu basebenze imali sisifake basebenze imali zangaphandle kodwa ijola lahle laphendulwa lalo liphendulwa emsikeni. Khathi sibe sithi abantu bazafanele lithathe imali iyambethi. Into yakhona umuntu uzazwanye ukuthi mina nxa ngithathe imali ngithathe nawo mathathela i-100 umyathathela awusuke ukuthi kusitshele ukuthi ngibona ngathi kuzabuyela nje endaweni lapha sekuyikho khona ubuqili bakhona abantu bethengiselana imali nemali yakhona ingathi ihlupha ukuyizwa.
Isisombululo salolu daba kuyini?
Umsebenzi webhenki ukuthi nxa imali iyilutshwana emsikeni sikevula impompo yemali sibaningi. Nxa ingabaningi kakhulu bayavala impompo ngokukhweza ama-interest rate. Kodwa inkinga ukuthi imali ephumayo eyalapha ekhaya yama-bond ayixotshana le-US dollar. So abantu abaningi abayizuzayo nje ngamagorokoza zibathengisa ngamagolide bavele bahle bayebambelezana ukudinga imali yangaphandle layo uhulumende uyayidinga imali yangaphandle. So okuqakathekile ukuthi kube njengendlela zokuthi imali yangaphandle kumbe ibe yiningi kumbe ihlelithwakhona njengeyetasebenzi lapha nxa izili khona dati abantu bayebelekhi beyixotshanisa besebenzisa imali yalapha amabhondi.